kodwa ke into engidalisayo ukuthi abafoti laba abe-MDC sebesenza into enye esuka isikisele emuva kakhulu ukuthi bangavumi ukuhlonipha kumbe ukunanzelela ukuthi upresident Emmerson Mnangagwa upresident welizwe owakhethwayo. Ngokunjalo sokusikisela emuva khonoko ukuthi nxa noma sebefike edayela ephalamende sokungani ngamadlwane awayenziwayo akusela kuhlonipha okukhona okokuthi kusetshenze ndawonye. Ngokunjalo iZANU-PF layo isinanzelele ukuthi nxabe laba senza so lathi manini senze so kube kade akusibiseakusinedinga lutho konke khona kona kwenzakalayo kusibisele emuva njengelizwe. Kodwa into engiyinanzelela ngathi ngakhulumisana njani nakuthi asikhulumisaneni senzeni wakhulumisana njani labantu abangakunanzeleliyo kumbe abangakuhloniphiyo ukuthi wena ukhona ungumuntu. Ngokunjalo kodwa mina kuyangidanisa ukuthi abafowethu laba nxabe siye ezintweni ezinye bahamba phambili. Njengalokhu ngiyakhumbula emalangeni adlulayo kuthiwa ngesikhathi bekulokuzeniye imisemina yebhajethi ngale eVictoria Falls babe sidle izimali ezinkulu kakhulu kuhlangene lapho kibo konke kuhle ngakunjalo.
Mnumzana Sibanda, nanto-ke udaba, ungathini wena Sibanda?
Okungimangalisayo ukuthi uGawule uyatsho ukuthi khona indlela abaziphatha ngayo ephaliyamende. Angikwazi ukuthi utsho obani ngoba akasacasisanga. Kodwa mina into engiyaziyo njengomuntu osephaliyamende kathesi ukuthi onguye osesenza ukuthi umsebenzi wephaliyamende ungasaqhubekeli phambili yiZANU-PF. Yebo, ye ngiyakuzwa ukuthi iZANU-PF lokho ikwenzela ukuthi yona ithi ngenxa yokuthi lina njenge-MDC kalinanzi ukuthi khona umongameli Mnangagwa umongameli welizwe. But into yakhona emangalisayo ukuthi uGawule leZANU-PF yakwazi ukuthi umbuzo lo uvele uphuma phandle kwephaliyamende, kawukho ephaliyamende. Yikho i-MDC ingazake ithi siyademonstrate ukuthi iphaliyamende ivalwe. Thina esikudingayo ephaliyamende ukuthi umsebenzi kahulumende obuya through iParliament uqhubekele phambili ngendlela ekufuze ukuthi uhambe ngayo. Umuntu nje ongani kuphela nje ule problem le-MDC phandle kwe-MDC kodwa kusizotshengiselwa phakathi kwePharliament umongameli eyedwa. Akuzake kube lelanga lapho i-MDC eyaphambanisa khona ukusebenza kwePharliament ukuthi iphase kumbe ibhajethi kumbe ngomthetho. Kodwa osesenza lokho namhlanje iZANU-PF isenza njani? iZANU-PF sihamba phandle komthetho wePharliament okuthiwa ngama-standing rules and orders. Ayatsho ama-standing rules and orders ukuthi khona i-committee ikuyini, umgcinisalo we-committee ikuyini, inhlelo zonke ze-committee zihlelwa njani. Kodwa iZANU-PF ungayibuya ithena umgcinisalo elapha kasifuni ukuthi ethele umhlangano. Ngamanye ngezinye indlela babe sebesithi hayi umhlangano lo ungaqhubekeli phambili, kulamakomiti amaningi angasaqhubekelanga phambili ngomsebenzi.
Nanti udaba Mnumzana Gawule, ungathini?
Baba Gandhi, kule nto edanisayo kakhulu uba uSibanda, Honorable Sibanda, ngiyadana kakhulu ukuthi abantu e-PMDC iphathele amagqwetha phakathi amanye anjengabo-Walshman Ncube, amagqwetha ahloniphekayo. Kodwa okungidanisayo ukuthi njalo yibo bakhuluma ngokuthi i-rule of law yoba hlabelayo i-rule of law. Angikwazi i-rule of law leyi bayibala beyishiye ngaphi nxa sebehamba besiyafika kumbe ephalamende baya sebeyikhohliwe yini i-rule of law leyi. Njalo abayitsheli isizwe seZimbabwe ukuthi i-rule of law rule of law
ayibonayo Gawule i-rule of law obona
ningaingayiandeli abantu laba bethi ukuthi vele bona into abayifunayo kabayazi ngoba nxa besithi bona umongameli i-constitutional court isisekelo sombuso welizwe baphikisana nesisekelo sombuso balimaza i-constitution yelizwe laba bantu. Abantu laba yazi
ngitelekuleproblem lapha Gawule ngingabona ngani sinelungelo elokuthi nxa kuyikuthi idale singavumelani lalo ngezizathu zethu sitho ukuthi idale leli kasivumelananga lalo okusemthethweni. So lokho ikwese esakwenzayo ukuthi hayi idale lapha lingabe latsho lokho kodwa thina sinemvumo eyokuthi singavumelana nalo lelo dala. So osokukhona-ke umbuzo okhona kathesi ngowepolitiki kanti Mnangagwa wesabani ukuthi yeyi wena mfana kanti yini iproblemu yokuthi unanzelele ukuthi mina yimi umongameli bese kukhulunyiswana wesabani?
Upresident Mnangagwa kayisabi lutho ngoba ubiqelile ukuthi asihlanganeni sibumbeni ukukhulumisana kodwa lina ngenjongo elilayo esingayaziyo
eqaileyo. Gawule ngiyacela kwaziwa ngani ngumuntu ohlana kuMars ahlana kalapho uthe ngeke ngakuthi mbose Australia ukhona wena useZimbabwe la ngakuyukuthi wena usuke waba le problem lomakhelwana kwakho oyedwa ikakhulu umakhelwana ukuthi wonke umuntu yamnazela ukuthi nangani ukhona lapha awuyibiza idale lomuzi uwole ukuze nte village yonke